Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 11 kunhlolanja 2020 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla kufe abantu abayisikhombisa engozini yebhasi lemota encane eKwekwe. Umeya weVictoria Falls ukhululwe ngebail ngemva kokwetheswa icala lenkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kufe abantu abayisikhombisa njalo kwalimala abedlula amachomi amahlanu eKwekwe izolo kulandela ukungqikilana kwebhasi yeZubcole mota encane yohlobo lweHonda Fit. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi abathathu bafele emoteni encane njalo abane bebesebhasini. Hotel ingozi yenzakale ngemva kokuba umtshayeli webhasi ezame ukuvika imota encane le kodwa wayitshaya yagiqika kathathu. Umeya weVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini ukhululwe ngumthethwandaba izolo ngemva kokumvumela ukuthi ahlawule imali yesibambiso ibail. UDlamini ubotshwe ngomgqibelo wamiswa edale izolo esetheswa icala lokuthengisa indawo yokwakhela indlu ayeyiphiwe yikhansili. Sekume igqwetha lakhe umnumzana Give Mom Viringi.
Sekukhuluma kwenzeke ubaba ungikhaya is out of custody. Icala letefayo ningathi ngamafitshane icala obithiwa i-criminal abuse of duty as a public officer. Icala abhekane nalo.
Kuthiwa wenzani kahle kahle?
Ngathi ngamafitshane kuthiwa yindaba yesitendi sakhe asitendisayo. Asizelindele kakhulu kuma-details akhona ngoba indaba esecourt sathi ngamafitshane indaba ephuma ekuthile nawathengisa isitendi ayesiwe ikansi.
Ulilandule yini icala kumbe uyalivuma?
Hhayi, icala uyalilandula. Uyalilandula icala.
Uphume ngemalini yebheyili?
Uphume ibheyili e-$1,500.
Lihle layihlawula khonapho wahle wakhululwa laye?
Yes, bese ayihlawula wakhululwa, yes.
Ekubotshweni kwakhe siyazi ukubana ubevalelwe ngempelaviki. Uthi ubephethwe kahle yini kazange ahlukuluzwe?
Hayi, akazange ahlukuluzwe. Ukuthi nje bathe bembiza epolisi wathi wangifonela ngahamba la ngilabo abeathi abazange bemhlukuluze sibili bembhebhekabheka kakhulu njengomuntu laye.
Umnumzana Give Mom Viringi ligqwetha likameya weVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini sixoxela ekhona le efolosi. Izulu lesikhukhula lidilize imizi ebhinga lachiya abantu abedlula ikhulu lamachumi amabili bengelandawo zokuhlala. Likhukule njalo izifuyo ukudla lempahla yabantu etshiyeneyo. Izulu leli liqale ukuna ngempelaviki ladala umonakalo esenga echininga ensukwalela kwezinye indawo. Izolo kulabanye ababikwa bebelonke bephezu kwezihlahla bemelele ukuhlengwa. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo meli weBhinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dube Gospanda.
Izulu line kakhulu endaweni ehlanganisa iBhinga Center indawo ehlanganisa iManjolo, indawo ehlanganisa isinakoma kuBonsinga leSungwane ikakhulu lezo ndawo ezimbili, izo indawo ezaffecte kakhulu lizulu. Izulu leli line okwedlula amahola angamachumi amahlanu, lingazange line, okosokwenza ukuthi khona endaweni zeSungwane, endaweni zeNsenga, endaweni zeChininga, koChief usinakoma abantu sikhuluma kanje, basezihlahleni, abantu basezintabeni khuluma lomunye wabo nje khathesi khathesi. Osokusiba buhlungu kakhulu-ke ukuthi ne-network yakhona kuleyo ndawo layo kayikho kakhulu, kodwa ayisentsheli ukuthi khona osabhuku mhlawumbe abafika ku-7 imizi kulabo osabhuku abafika ku-7 imizi eminingi kayisekho, isihambile. Njalo abantu abaningi nakathesi belokhu bedinga uncedo lokuthi besuswa kuleyo ndawo ukuze beye endaweni engani ine-service.
Nxa sikhuluma ngenani labantu lapha, sikhuluma ngabantu abaningi kanganani?
Ngibona ngani singakhuluma nje ngenani labantu abasuka mhlawumbe kubo sikise kusiyafika kubo 120 abantu abangabe babe-affected. Okuhluphe kakhulu ukuthi izisebenzi zikahulumende labancedisayo abakwanisa ukuhamba khona ngale bebengelakho abade bengakusebenzisa ukuthi beze beyefinyelela lapho kunabantu labana khona. So abantu bebesenziwe okokuthi bekhulume nabo ngokubabiza bekhatshana, bethi bekhulume bethi hayi lapha singu-11 laphana bethi hayi singu-17 kuleyani indawo bethi hayi singu-10 inani lakhona ukuthi ube lazi kahle kahle kuba nzima. Kodwa abanye kade ngikhuluma labo emafonini bebekhuluma ngokuthi hayi kule mizi sibili embalwa engasekhoyo, omunye bebala impizi ize ishiye ku-12.
Singathi-ke okokudla-ke lezifuyo,
ngizwa kuthiwa khona eziningi izifuyo kazisekho, zithethwe ngamanzi, inkomo, imbuzi, inkukhu, ukudla, iziphala sezihambile. Abantu labo esikhuluma ngabo ngabantu ukuthi kathesi ngabala lutho ngaphandle kwalokho abaphume nje bekuphethe ngesikhathi sebevaleka izulu seliningi kakhulu.
Singathi pho-ke uncedo oludingakalayo ngolunjani, njalo i-CPU isifikile yini khona ngale kume njani?
Onguye ongu-acting DA okwakhathesi namapholisa abahambile bayafika kuleyo ndawo, yibo akade mbatsho ukuthi labo abasakwanisanga ukuthi befika khatshana kakhulu, besenza okuzwa nje umuntu ekhuluma ekhatshana ukuthi hayi lapha sivalelwe singaka ngale, bavalelwe nawo bangaka, basebephenduka ngoba kade ilanga siyatshona. So-ke osokwenzakele ukuthi i-CPU si-activatewe at provincial and national level. Bengisanda kuqeda ukukhuluma nje kathesi lo mnumzana u-Richard Moyo onguye ongu-resident minister unthembisile ukuthi khona kusasa kukhona ukuyakwenzakala. Asikhangelelanga ukuthi kungaba nama-helicopter ngoba izulu lakathesi lokhu lihlina, kodwa nje uncedo lwakuqala olufunakalayo ukuthi labo bantu besuswa lapha abakhona khona beye endaweni ekhatshana lamanzi ukwenzela ukuthi-ke sizame ukuvikela impilo zabo. Okwesibili ukuthi labo bantu nxa bethe basuswa lapho bethole indawo lapho abangahlala khona, bengikhuluma nabe-Red Cross kathesi besithi hayi labo sebefonele ama-ofisa abaphezulu ukuze kutholakale lapho abangahlala khona bese bethola-ke indawo zokuthi bedle.
Umnumzana Prince Tobeko Spanda ngumeli weBinga North etale lePhalamende. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa utshele inkokheli yebandla lakhe izolo eMathebeleland South emhlanganweni abawenzele eGwanda ukuthi ubunzima obukhona kwezenotho lakwezombusazwe bungaqedwa kuphela ikukhulumisana phakathi kwakhe lo mongameli Emmerson Mnangagwa. Uchamisa uphakathi kokwethekelela izigaba zonke zelizwe ekhulumisana labasekeli bakhe. Sixhume umgcinisihlalo we-MDC eMathebeleland South umnumzana Solani Njemnyama Moyo wachasisa okunengi.
Bekungumhlangano wama-structures eMathebeleland South wonke ku-13 district. Ezesitshela ngeajenda ka-2020 owakuthulayo emhlanganweni kule lamazwi adlulileyo etshela iZimbabwe yonke. Sibili babuyile ngokuningi, sibe losupho nje ukuthi abanye bayehlulwela izulu ngendaba yemigwaqo ekhona izulu elisina, kodwa ngokuthanda umkhokheli wabo, ngokuthanda ukubana ibandla le-MDC liqhubeke ngomsebenzi elisokuletha inkululeko, bazile ngokuningi abantu bezolalela.
Okuyikho okumqoka okukhulunyiwe kwayo kuyini ebelikhalaza ngakho njengesigaba?
Ukhulume ngakho konke ukuthi ukhetho luzayo kumele ukuthi abantu babe bazithithela ama-cardigans. Wathola ukuthi iMasouth ivumelana lakho kakhulu, akuzanga ukuthi suphi ukhetho luye lwadlula. Abantu kade bezikhethela bathi yinto abayifunayo. Wasitshela ngendaba ye-dialogue, inkulumo ezikhona phakathi kwe-MDC esifisa ukubana zikhulunywa nguye umnakagwa lo nguye kodwa ngupresident wezimbabwe ukhulumisana lo-president, kube le-mediators ekhuluma mayelana nelizwe, ngoba lomunye lomunye yabona ukuthi ilizwe lifile, abantu bayahlupheka. Masouth isikhalo sabakhulu bakhalile ngokuthi president sicela usincede, abantu bayafa bebulawa yindlala, abantwana bethu bathole nzima ngabe siya e-South Africa, abaningi batholela emifuleni, abaningi bayafa lase-South Africa. So isikhalo esibe khona phakathi kwe-Masouth kakhulu ukuthi hhayi indlala ingenile ibhokhile. So wakhuluma ubaba upresident kakhulu ngokuthi ufuna ukubana abantu bezwayo, abantu babambane phathini kakufuneka i-violence. Wakhuluma i-corruption kakhulu kuma-councillors ethu ukuthi corruption ku-MDC kayifuneki, zero tolerance. Njalo wakhuluma la ngama-MP futhi ukuthi nxa besiya parliamenti bahambile besiyasebenzela abantu, i-MDC kathi okunamuntu oqhatshwayo asiyoyisemi yokuqhatsha.
Umnumzana Solani Njemnyama Moyo ngumgcini sihlalo we-MDC eMathebeleland South ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kuza kuna izulu elinengi kobulawayo kanye lasezansi yamandebeleni namuhla. Iphephandaba leHerald lona lithi kulezigebengu ezintathu ezibotshiweyo ngecala lokudlwengula ugogo oleminyaka engu-83 kanye lokumbulala. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani kustudio 7, siyabonga ngethuba lesipha lona. Mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo yile ndaba okhaya ukuthi eZimbabwe sinenkinga efana nase-South Africa, estate capture. Ngoba ama-allegations ama-youth e-ZANU-PF ayakubonisa ukuthi silayo le nkinga. I-government yethu isebenza lamasela labo somabhizinisi abasponsa ngoba bekwazi ukuthi bathole ama-favors in return njengalokho bekusenzeka. I-South Africa inkinga yabo ibengugupta, thina ezethu inkinga lazo ziyafana. Yibona labo abefiweli abawamilling company konke lokho bakwenza nje ukuthola ama-favors ku-government, ngoba ama-e-government inayo i-percentage. Bona laba abaku-top leaders e-government banakho i-percentage obvious abayithola kulawo ma-business.
How are you on the studio 7? Linjani lonke thina siyaphela. But igama engizitsho eyisesaba izidlamlilo zezanu lezi, ngithanda ukuphawula ngalo mdala bathi ngokugawule. Uyise umnangakhe ndiyamsapota man, yazela idzwenka iqiniso lomdala, yazela idzwenka kakhulu kodwa ekwazi ukuthi amasotsha ayedubula abantu ayesenzana. Uqinisile lusise ethi vele umnangakho lokuzena ugawule vele iqiniso yalizonto. Uqinisile lusisa angazi ukuthi ngalibana useduze ngalibana ngibonga ngani, ngoba utshele ugawule into eseqinisweni. Hayi umdala lo mina kangikwazi ukuthi unjani. Bese mbiya ngikhuluma ngomnangakho lokhu endega ngefromatshina, nguye umuntu ozasiphathela i-coronavirus nalo muntu, limhlolisise. Bethi nxa ebuye vela kurangalele imhlolisi yabo abantu abazasiphathela imikhuhlane yona le, liqale ukuchecka yena umnangakho yena lokhu ebhide zula ngefromatshina abazasiphathela imikhuhlane.
Linjani studio 7 labalaleli? Hayi mina ngiyaphila, igama ungukabadela Ncube. Kaule, sicela ukuthi mawungabe ubuzwa umbuzo uphendule umbuzo obuziwe. Ubuzwa kulo mama lo ubuza kahle ndi uyakutshela futhi ukuthi amasocha ayedobula abantu 99 ngokhetho lolya. Bona ukuphendula ngama American. Kathi isikolo wasifunda ukubona mntana. Inabathengisi le. Angazi ukuthi umuntu onjalo emathepele ndifunani umuntu onjengawe so. Umuntu wesifazana kutshela simple thing nje into ayibona isenzakala lapho eflawayo wena uphendula okwama American okunye ungayisikho lokho uthi okwamasocha hayi kodwa lokho sakubona la kubona vele kusenzelwani vele khona lokuthi amasocha adubula abantu kusenzelwani umuntu amasocha edubula abantu lamaphoyisa amasocha iwasebusa phela lapho as from Bay Bridge usiyafika eVictoria Falls amasocha lamaphoyisa babesenza ama-roadblock behleli bonke bedizisa abantu amaphoyisa abethatha imali siyanika amasocha ethwele izibhamu ngale phandle eceleni komgwaqo kulamabhuku ababhalayo bebhala izimali abazidizisa abantu konke lokho siyakwazi i-corruption yenu vele so yekani ukudlala ngathi manje.
Siyabonga msakazi, siyabonga basakazi usinxusa cela ngathuzeka singenisa njengoba sinxusa ngophakazida bakithi ngizabe nikumbuyelela isicelo kufundisa kuqhakathekile kulakulalela uZulu kalufundiswe into eqondileyo uqondiswe lungaphonguba ngokukhuluma nje. Ngiyabonga makhumalo iDavida Khumalo yakwazi ukwabeka ntombi yakithi uyawabeka amagama mpela ukukhokhela labo engqondweni kodwa ke xa ukhuluma labo Gawule ngibona ngani uchaya idwala ngempama ngoba ukhuluma lo muntu lapha aqhatshwe khona ovikela uqhatshwa kwakhe ekwazi ukuthi uqhatshwe impisi ugade impisi angeka yihle kuzaza khuluma emhlane yehlileyo esasephezu kwayo yitsho kanti lina iMDC lina liwukhokheli bomakhumalo kanti alinamacebo amanye na elingawenza angasusizano lakathi silimelela ukhetho lizahlanganisa iminyaka engamashumi amahlanu lokhu liyinhlanganiso yempikiswano ihlanganiso ephikisayo kuphela kayilacebo elinye lena.
Abalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani labantu asebebulewe ligciwane le-coronavirus kwele China selisedlula amakhulu ayisificamunwemunye. Umthethwandaba wakwele Russia wethese abasolwa abayisikhombisa isigwebo sokupika okweminyaka efika amachumi amabili ngemva kokubafumana belamacala obuhlamuki. Kudaba oluhamba phambili khonapha eMelika, abadinga ukumela ibandla eliphikisayo elamademokrasi kukhetho lukamongameli bazanqikelana kuma-primary elections ebandla labo azakwenzelwa eNew Hampshire namuhla. Ukhetho lolu lulandela olwakuqala abalwenzele e-Iowa ngeviki edluleyo. Abaqede behamba phambili e-Iowa ngumnumzana Pete Buttigieg ilo mnumzana Bernie Sanders. Umnumzana Joe Biden nonkosikazi Elizabeth Warren labanye kabatholanga usekelo oluyangaphi. Sibuze ingcweti ehlaziya ezombusazwe umnumzana Efidela Ncube ukuthi ubona izalankomoni kukhetho lwanamuhla.
abantu bona laba bavele behamba phambili ubaba uSanders lo Phuthitsathi kumbe uElizabeth Warren wesithathu ngokulandela yiba abantu esikhangelela ukuthi banqobe kodwa phela njengoba kulukhetho olungafani lalo liyano lwangale Iowa lapho okuthiwa iCaucus khona ngapha yiprimary kaZulu kunzima ukuthi ube lesiqiniseko sokuthi ngempela abantu bazavota njengalokho ama polls eveza kusengavele ukuthi uBiden atholakale mhlambe senqobile kumbe omunye enjalo kumbe babe seduze duze
khona nguphi kahle kahle obona ekhethwa ngama Democrats kubana awamele kukhetho anqikilane lo Trump
ozamela ama Democrats uzaphuma kungu Sanders kumbe kungu Buttigieg kumbe kungu Elizabeth Warren kumbe kungu Joe Biden kodwa bayavela abanye ukukhumbula ukuthi kukhona u Michael Bloomberg ulemali enengi uqinile kakhulu siyambona uyaqansa kuma polls kuma states la amanengi kazihluphanga ngama states la awokuqala usegijimele phambili ufakile imali enkulu kakhulu emsakazweni ukuthi aziveze azikhangise njengomuntu yena yedwa ongakwazi ukuthi anqobe uDonald Trump kanti ke kungawa uBiden kuyamkhulisa futhi kakhulu uMichael Bloomberg ngokuba usekelwa ngabantu abasesiswini abasesenta yepolitiki hayi laba bangakwesokunxele kakhulu kanti ke futhi kuqakathekile kuma Democrats ukuthi ananzelele ukuthi mhlambe kuzamele bavotele umuntu ozanqoba uTrump lo muntu aso muntu abamthandayo bangathatha kakhulu umuntu ongakwesokunxele kakhulu kaze ukunqoba uTrump ngoba siyabona i-economy yeMelika ime kahle kanti ke kulabantu abakholwa kakhulu ukuthi umuntu odingakalayo ngegumuntu onjengo uBiden kumbe uMichael Bloomberg abase senta abasesiswini sepolitiki hayi abangakwesekunxele kakhulu ngoba labantu abangakwesekunxele lanqaba abethandwa nguZulu wama Democrats ngawo sokusiza kuma independence labanye abantu abangama Republicans abadakekileyo ngokusebenza kuka Trump ongela similo ongahloniphi umthetho bangacina behlala ku Trump kulokuthi baye kuSanders ababe bemkhanye njenge socialist kanjalo
Umnumzana Joe Biden yena ukhanya esadalala ngokuthola usekelo kungapi lapho bona ngani uphambanisa khona kumbe kuyini kahle kahle kumehlula
Ubaba uBiden usese khona emjahweni kakaphume kuluseselude uhambo kujwale ukuthi abantu baphume ngomva kweSuper Tuesday usese lethuba ngoba uthanda ukusupportwa kakhulu ngabantu abansundu abantu abamnyama bayamthanda uBiden ngokuba bembona engumuntu onganqoba uDonald Trump kanti ke futhi kwasebenza lo President Obama
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Kwezemidlalo onke waba ngunozinti weqembu lama Warriors uEnergy Murambadoro usengumqeqeshi wabonozinti beqembu leChicken Inn. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leChicken Inn liqhatshe uMurambadoro ukuba abe ngumqeqeshi wabonozinti ngemva kokuthatha wakhe umhlalaphansi ekupheleni kwesizini ye-Absa Premiership edlileyo lapho akade ngomunye wabonozinti beqembu le-AmaZulu. UMurambadoro ufikisa iminyaka yokuzalwa engamashumi amathathu lathoba mnembili lonyaka uthi ubevele eseqalile ukuqeqesha wabonozinti abasakhulayo abeqembu le-AmaZulu khona le elizweni le-South Africa ngesikhathi la esadlala.
Ngesikhathi sengizathatha umhlala phansi iqembu ebengidlalela belivele selingipha ithuba lokusebenza labonozinti abasacathulayo yikho ngiyangikho musha kangako kwezokuqeqesha bengingakatholi ithuba lokuthola izithupha ezokuba ngumqeqeshi kodwa abenhlanganiso yezifa bathi ziza kuba khona izifundo zabaqeqeshi babonozinti njalo ngizahle ngiphalise
uMurambadoro udume kweleZimbabwe edlalela iqembu leCapes United kanye leqembu lesizwe njalo nguye obengunozinti weqembu lamaWarriors ngomnyaka 2004 lapho iqembu lesizwe elifinyelele khona ukuyadlala komncintiswano weAFCON okwakuqala embalini yelizwe leZimbabwe lo mdlali usuke kweleZimbabwe wadlala elizweni leSouth Africa lapho adlalele khona amaqembu abalisa eleHellenic eleBenoni Premier United eleBit Midwest Vets eMpumalanga Black Aces kanye lele AmaZulu. UMramba Doro obenguye umdlali okhethe ukuba nguye odlale ukwedlula abanye kwele Zimbabwe ngomnyaka 2003. Uke wadlala elizweni lase-Israel okwesikhatshana njalo ke kwaba lesikhathi lapho bekuthiwa ufunwa liqembu leNewcastle United lakwele England. Ukuqembu lechikenini uthethe indawo kathiribabili sithole obenguye umqeqeshi wabonozinti eminyakeni eyedluleyo. Kusenjalo iqembu lechikenini likhangelele ukuyaphatheka kumncintiswano wenyasa Big Bullets International Bonanza ekupheleni kwayo nyale inyanga njengengxenye yamalungiselelo alo awemidlalo yalonyaka. Amanye amaqembu azaphatheka kule midlalo ngabalisa ele UD Songo elakwele Mozambique kanye lamaqembu akwele Malawi, abalisa ele B Forward Wanderers kanye leqembu eliqoqala imidlalo ele nyasa Big Bullets. Iqembu lenyasa Big Bullets liqeqeshwa umqeqeshi wesizalwane sakwele Zimbabwe uKalisto Pasua. Lanyakenye iqembu lechikenini liphatheke kule midlalo ikanti iqembu lekwele Mozambique kinyakenye bekungele Ferroviario de Nampula. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Baleke imbiko elisithumele yona ku Facebook kulo Norbert Norest Beto utwana livuka njani kuzoba lo nomaku kungwenya lawe uthi livuka njani lonke. Jonathan Sola ubuza amavuko lawe uthi amavuko bandla. Kethiwe Ncube uthi amavuko msakazi. Musa Mazibuko utwena livuka njani emsakazweni. Ubuye ukhonone lapha Mazibuko utwena uchamisa lami engathi uzahambela izindawo zonke zelizwe kodwa enkayi ngiyazi ngeke aye kwehlula sona iStudio 7. Sisizwela eGwanda every day. Siyaxolisa Mazibuko. Ngizacela inombolo zakho kumuvakela inombolo zakho khona pa ku Facebook. Ngizakufonela sixoxe sizukuthi kuyinokwenzakalayo enkayi. Kuzoba lobani usonke Khumalo twena amavuko maZimbabwe amahle. Lungile inomoyo twena kwenzakala kuphi? Kwendawo lokhu angazi ukuthi ubuza kuphi lapha kumoyo. Kuzoba lo Silibaziso Dube uthwena livuka njani emsakazweni. Posa ma diwa polosi. Jesus Kuza, ihlabela ke kamnandi lapho esiqhubela uhlelo lwezindaba zekuseni ngengoma yakhe ethi ekhaya. Lami ngaze ngakukhumbula ekhaya ePlumtree kubukalanga kubuhe kutitshi jagethenge. Siziphetheke ngebezihamba phambili. Kufe abantu abayisikhombisa engozini yebhasi lemota encane ekwekwe. Umeya weVictoria Falls ukhulule ngemali yebail ngemva kokwetheswa icala lenkohlakalo i-corruption. Kwanele Mthwakazi kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-half past seven. Na mina lani asibeni sonke kwezekuseni ngo-half six kusasa. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.